Omama abaningi sebeqalile imizamo yokuthi labo babe ngosomabhizimusi okwenza ukuthi labo benelise ukuzimela banakekele nemuli zabo. Uhlelo lwePro-Web lujonge ukuthuthukisa omama njalo lubanikeza ulwazi lamacebo okwenza ibhizimusi. Omele umqondisi wenhlanganiso yePro-Web unkosikazi Ophelia Mbayiwa uthe izifundo lezi bazenzela ukuthi omama benelise ukusebenza emabhizimusini abo bethole inzuzo njalo basebenze ngobuqotho.
Abantu bePro-Web abaseHarare bananzela ukuthi koBulawayo omama bakoBulawayo kabazange bazise bebekwazi ukuthi ibhizinisi zirana njani. Basebebuya lapho ukuthi bezencedisa omama bonke abazenzelayo ngezandla zabo abayenelisayo ukuthi besebenze bencedise abanye omama belungise amabhizinisi abo ebe lobuciki obukhulu ukuthi bekwanise ukuthi bebhale konke abakwenza ngamabhizinisi abo. Bekubhale phansi, bebekwazi ukuthi ibhizinisi iyodwa, i-personal life iyodwa. Bekwane ukuthi ngabe thengisa befake imali eceleni engahlangani le mali endlini. Befake ama-systems abo wonke in place. Bekwane ukuthi bebhadale ama-taxes ngoba kuqakathekile ukuthi ngamderani ibhizinisi bebhadale ama-taxes. Abantu bezimra babuye labo benxusiwe ngabantu bePro-Web ukuthi bezofundisa omama ngokuthi izimra kuyini, ukubhadala i-taxes kuyini.
Omunye wababalisi abakade befundisa omama laba unkosikazi noMathemba Ndlovu uthi ukholwa ukuthi umuntu kumele ahlale ethuthukisa ulwazi lwakhe njalo uhlelo lolu lusiza umama kakhulu. Ukhuthaze omama ukuthi baqhubekele phambili njalo bakhuthalele ukuzithuthukisa. Yena ungomunye owenza izifundo lezi kodwa khathesi usefundisa abanye ukubhala uluhlu lokuhlela ibhizimusi, i-business plan.
Ngiyathaba kakhulu ukuthi ngibe yingxenye yalolu hlelo lwePro-Web leVirgin United, uhlelo oluthuthukisa omama olubapha ulwazi olokukhulisa amabhizinisi abo. Mina ngaqalisa lePro-Web ngingomunye wabafundayo kodwa kwasebe ngicela ukuthi ngifundise lami ngisekele abanye omama. Ngiyangibancedisa ikakhulu ukubhala ama-business plans.
Abohlangothi lukahulumende olwe-small and medium enterprises bethule umbiko emkhosini lo bethi bayazithakazelela kakhulu inhlelo ezithuthukisa abantu njalo uhulumende omusha ufuna ukuthi omama bathole amathuba kwezomnotho. Bathi njalo kule mali esezibekwe eceleni ezenhlelo zentuthuko ebhanga elikhulu elelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe kanye lamakampani enjengabo Homelink okuyimali abesifazane labo okumele bayifinyelele. Omunye wabaphuthe izifundo unkosikazi Mariet Mpala uthe izifundo lozi zimphathise kakhulu ngoba ngesikhathi eqala izifundo wayesefuna ukuvala ibhizimusi lakhe kodwa khathesi ngenxa yolwazi lokuxhumana labantu abanembono ehlukeneyo usephumelele njalo usesebenza lenhlanganiso ezimbalwa.
Ngaqalisa iBinda Garden ngisenza i-horticulture le-event place. Kodwa ngenxa yokuthi ngangingela training nganginevision kuphela, i-training le-mentorship kwakungekho. Ngakho-ke nga-investa a lot of money, imali liyana yayo egangeni kodwa anzange ngidele. I-partner yami ya-give up, lami kwasekungani sengi-give up ngoba kwasekunzima.
Omama abaningi basalele emuva kakhulu kwezamabhizimusi leminye imisebenzi yenotho. Iningi labo lenza amabhizimusi amancinyane afana lokuthengisa amatamatisi lokunye. Kodwa kuhlelo lolu iningi labo mama sebephatheka kumabhizimusi amakhulu alesizotha. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.